Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje. NgoLwesithathu ekuseni ziku 29 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze asebenzelane nomongameli Emmerson Mnangagwa othi welule isandla sakhe kunkokheli ye-MDC Alliance ukuthi basebenze bonke.
Bona badinga ama-electoral reform but vale problem yokuthi bama until the last minute to start agitating for electoral reform. Nxa lisithi ikhethu izathupha even for 2023 bafanele baqalise kathesi ukuthi inokuthi hayi sifuna ama-electoral reforms ABC.
Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi kufanele umongameli Emmerson Mnangagwa akhethe abaphathintambo bengatsha zikahulumende abatsha hatshi labo abehlulekayo phambilini.
Khangeleleyo ukuthi ekhethe ikhabhinethi eqinileyo esingakufuniyo ngamakhehla lana abochinamasa abopariirenyadwa SK Moyo abantu osekukudala baphelelwa ipenda labana ebabantu ababuyisela eZimbabwe emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze asebenzelane lomongameli Emmerson Mnangagwa othi welule isandla sakhe kunkokheli ye-MDC Alliance ukuthi basebenze bonke. Umnumzana Chamisa utshele umsakazo we-SABC Izolo ukuthi kasoze asebenzele ngwenya okulibizo elaphiwa uMnangagwa. Uthi ungangena emanzini lengwenya uyagalula icine isikudla. Uphe umzekeliso kamuyi owayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Yena athi wasebenza lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe waze wacina emvala inkophe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Lloyd Msipha osekela ibandla leZANU PF ngalolu daba.
Mina mbona yisiye opposition akula sikhathi abazimvuva ama-election and then baphuma sithi ayenze okuhle noma ungagangele isi yabotshwangirayo and so on. It's the same problem ukuthi ikhethwa lahambanga kuhle. But what I see the issue is bona badinga ama-electoral reforms but vale problem yokuthi bama until the last minute to start agitating for electoral reforms. Nxa lisithi ikhethwa izahlupha even for 2023 bafanele baqalise kathesi ukuthi inokuthi hayi sifuna ama-electoral reforms ABCD not ukuthi kuma until 2 months before the election uqalise ukuthi ufuna ama-reforms bona babe khona e-parliament khonapha. So they need to fix izinto zangkhona in advance ikubona kwami khono. But others generally speaking ama-elections ayenziwa under the imithetho nayo khona which allows ozek kube babe le monopoly which allows ukuthi upresident appoint a certain people. So izinto zonezo abazithi non-fair elections. Nxa befuna ukuthi zintshintshe bafanele baqalise uku-agitate kathesi not ukumelela ukuthi u-2023 sefikile sebe sithi right sesifuna ama-reforms. So if want reforms they should start complaining now. But otherwise in terms of the law imithetho ekhona ekhaya ama-elections happened exactly according to the law.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ilizwe lizaqhubeka njani njengoba sasizwe amanye amazwe sithi amelele ukhetho ukuthi lungedlula aphathise iZimbabwe kusiya ngokuthi liyabe luphethwe njani. So manje kubona njani wena khona?
Amanye amazwe ale ma-standards abafuna ukuthi iZimbabwe ibe iyenze ikhetho yabo elayo and but I think ubona kwami amaZimbabweans yibo abadetermine ukuthi what is the way forward. For example singakhangela i-opposition nxa befuna ukuthi ilizwe labo liye phambili it's important ukuthi after ukhetho soluphelile so abantu bejoyine basebenze bonke nokuthi not ukuthi abanye baphume beseyacela ama-sanctions or ukuthi you know, this is what has happened, so fakana ma sanctions. At the end of the day, it's not about the America or where Britain abazenza ukuthi iZimbabwe iprogress. It's ama political parties angona ngothu, especially ama main ones, those are PF labo MTC. Amanye amazwe ungakhangela nomeya America, ngathi sebekhangela South Africa, and uzura maphosa sithi Trump keep your America, I mean, I'll keep my South Africa. Amanye amazwe, they will always interfere. They will always have something to say. But the irony is that the Africans, we have nothing to say. We have nothing to say. Elections. I mean, it's not very far. I tell you, Trump, George Bush. Remember, in one federal state, vice the recount 17 times, we produced 17 different results. So when I have a problem in my election now, I will have African leader or Puma say, hey, America, yeah, my elections, they are not up to world standards. But they are very quick to point out my African elections and say, hey, in Africa, in Zimbabwe, my elections, so. So it goes back to that same problem. With Tina is African, Tina is MDC, Tina is ZANU-PF. Tina is going to determine what e-contestation here too. What rules do we use? And we should agree in advance, not only 2 months or 1 month before my election. Ukuthuthuka kweZimbabwe is going to depend on ukulungisa into njengo-corruption, into as you know, ukubopha bonke abantshontshayo. It will depend the type of cabinet ezafakwa ngulo owinileyo. It will also depend ukuthi uza impressa njani ama opposition guys, Ochamisa and so on. Because even after this ECM Teto constitutional judgment, we will still need a political solution, which is Wambe Sonke. And I'm sure that is what's going to happen.
Abanye bathi kukhanya kuzaba nzima eZimbabwe ngemva kokhetho ngoba nxa ukhangele kathesi okwenzakalayo imali ama bond notes ivalue yakhona isiwile lokunye okunjalo wena ukubona njani khona
mina mbona eZimbabwe kathesi izasukuma ukuwa kwama bond notes is because of ukulwa kwakwenzeka in the last few weeks or months between amaphathi lawa amakhulu i-MDC leZANU-PF. Khonukuyana ukudonselana ukuthi enye iphathi mina ngiyinile le ithi hhayi awinanga, you know, ukufa kwabantu mhlaka 1 August. All that he attracted in those negatives about Zimbabwe. But ungakhangela from November last year, undoda lo ebhoda, you know, esithi Zimbabwe is open for business. There were major improvements and Zimbabwe was being looked at differently. Unfortunately, yes, ufa kwabantu laba bangu 6, yes, ukulwa kweZANU-PF le MTC, konke khonoko akunqeni. So that is what results in a negative sentiment. And yikho amabhondi setting se trade at 95 to 100 le US dollar. But I think what is important ukuthi thina as Zimbabweans, bona laba winileyo nalaba abadliweyo babambane besebenze bonke. And I think that positiveness yakwanza ukuthi uphenduka le, you know, lesikhathi esifitshane.
Lo ngumnumzana Loyiti Msipha, ingcwethi ecubungula izombusazwe osekela ibandla leZANU-PF, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilitane. Ukusenjalo, iningi lithi umnotho welizwe ulokhu siba mubi ngamandla, intengo yempahla ikhwela ezitolo, njalo le mali isilela. Ukuze sicubungule lolu daba, siqale ngokubuza ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ukuthi njengoba uMongameli Mnangagwa wakhuluma ngakho lolu hlupho egcotshwa ngesonto edluleyo ukuthi abe ngumongameli, kambe engalulungisa na?
Lokho obekukhulunywa ngubaba uMnangagwa, siyakubona nje ukuthi into ehlala ikhona ikakhulu kubandla leZANU-PF futhi sonke isikhathi nxa kungaba lokhetho babuya nje bephethe izithembiso ezingatsho lutho. Abantu abaningi sebekwazi nje ukuthi hayi kukhuluma nje impela ngempela abalakho vele ukuthi bafuna ukusebenzela abantu bona basebenzela nje ezikhwameni zabo kuphela.
Kodwa sesikhangela laphathi uzavuselela khona umnotho welizwe, amazwe angaphetsheya alethemba yini kumumo womnotho lomumo wezombusazwe okweleZimbabwe ukuthi bengabuya yini kuzosungula amabhizinisi njengalokho okufunwa libandla lezanu PF.
Abantu abaningi bazi isikakhulu laba bamazwe abanemali ukuthi abangangena bezoncedisa ukuthi beyakhele izwe leZimbabwe. Into ehlupha kakhulu eZimbabwe laphana ukuthi akusela lithemba, akusela ukuthi ukukholwa ukuthi abantu ungafaka imali yakho ikhona nje into ongayikhipha nxa ukuthi umthetho awulandelwa. So kuzathatha isikhathi ukuthi abantu benanzelele or bevumelane lokwenzakala eZimbabwe ukuthi kuba bangafaki imali yabo. Kufanele ukuthi khona kuqale kuhlonishwe amalungelo abantu, kuhlonishwe njalo le mpahla zabantu. Okwamanje siyazi ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abakalithembi. So angiboni ukuthi ba labantu abaningi abangabuya phezu lethi imali yabo sasenze.
Kukhanya iyasilela imali yakwamanye amazwe, njalo laba abatshintsha imali ezitaladini osiphatheleni, isilinganiso sokuthenga imali yakwamanye amazwe i-US dollar sesiphezulu kakhulu. Kambe lolu luhlupho obona luzathatha isikhathi esinganani? Kuyikuthi uhulumende angaqalisa ukululungisa kathesi.
Yikho lapho kule ndaba ngoba kubonisa ke ukuthi abantu abaningi ilizwe elithengisa lize lithengisele imali kubonisa ukuthi akukho nto enhle. Kuzathatha isikhathi eside kakhulu ngoba siyazi ukuthi iZimbabwe uyayilayo imali engayayo. Usebenza le kuthiwa ama-bond notes. So lokho ke kuzobonisa isikhathi eside, kuzahlala isikhathi eside kunjalo iZimbabwe ingxenye ize iqalise ukuthi ithengise kwamanye amazwe isebenzise ama-minerals kumbe lisebenzise i-agriculture produce yayo, kwenza ukuthi ithole imali evela kwamanye amazwe.
Ye, kodwa sesiqhathanisa yena umongameli Mnangagwa lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, ubona ingani yena basoze bemthembe yini kakhulu abanye abakwamanye amazwe ukuthi besebenzelane laye?
Esikwazi ukuthi yena uzathola uncedo ngoba sebeshilo ikakhulu abe-European Union bashilo bathi bazosebenza naye. Le Britain siyazi ukuthi ngesonke isikhathi igqugquzela abantu ukuthi bavumelane lokusenzakala laphana. So sibona sengathi yena ulethuba lokuthi angathola uncedo ngenxa yokuthi uMugabe nguye abantu abaningi basebevele sebezidelukana nxa uMugabe engaphumanga basuze bakwanisa ukusebenzelana nelizwe leZimbabwe. So uMnangagwa ulethuba lokuthi usengazama ukuthi aqondise asuke aphume endleleni le behamba kakhulu umongameli uMugabe aqale enye indlela. Kodwa angalandela indlela le uMugabe kathi vele ehamba ngayo, hhayi uncedo asoze lubone. Kodwa angaphuma endleleni athathe enye indlela futhi ehambelana lokunangamazwe amaningi then bazomnceda.
Inyathelo leli elithethwe ngumanyano we-MDC Alliance ukuthi uye kumanyano wamazwe e-Afrika ebona ngamalungelo oluntu ukuthi bekhonone ngempumela yokhetho, ubona ingani kuzamthinta njani lokhu umbuso kamongameli Mnangagwa?
Abantu be-MDC abahambisi ukuthi kumbeni bayacabanga ukuthi kona i-Banjul Commission ingatshintsha lokho osokuvele kusenzakele. Benzela lokho ukwenzela ukuthi khona obusayo uMnangagwa ebe nenkinga yokuthi lanxa angaze avuse nxa ukuthi kulabantu abaphikisana layo indlela angene ngayo. Singathi kuyaba le problem ukuthi illegitimacy as compared to ukuthi ekhulume ukuthi ebe legally ukuthi abe semthethweni legally uzaba le problem illegitimacy. So bayazi abantu be-MDC ukuthi i-Banjul Commission ayilawo amandla ukuthi icule, kodwa izofaka ukuthi izogqugquzela njalo ukuthi kwenzela ukuthi abantu bengathembi vele umbuso kaMnangagwa ukuthi ngowabantu abaningi.
Kodwa uyabona i-Banjul leyo ivuma ubufakazi labo obungavunywanga yi-Constitutional Court ukuthi ngempela kwakulo kunye okungalunganga.
Ingabuvuma ngoba angithi layo izimele yodwa ingabuvuma ubufakazi obunjalo, kodwa siyasho njalo ukuthi khona ingaze ibuvume akusho lutho ngamayelana lokubuswa kwelizwe laseZimbabwe ngoba ayikho nje into engathi.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungulu Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Ilizwe leGermany selikhulise ubudlelwano balo leZimbabwe ngemva kokubumba ikhomishini ezakwenza ukuthi kusetshenzelwane phakathi kwamazwe omabili. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ekhuluma emhlanganweni nenhlathane izindaba umphathintambo wezamabhizimusi lokuthengiselana kwele Germany umnumzana Mula uthe ilizwe lakhe lesifiso sokuqinisa ubudlelwano balo neZimbabwe buqine. Umula uthe ukhetho lusanda kwedlula lufuze lutshengise ukuthi eleZimbabwe selizimisele ukusebenzana namanye amazwe omhlaba ngendlela oluphethwe ngayo. Uphinde wathi kumele abantu bonke elizweni basebenzele ndawonye ukugoqela amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimele nabanye ukuze umnotho welizwe uthuthuke.
Zimbabwe has held elections, parliamentary elections and elections for the new president, and this has been a historic moment. We congratulate you on holding these elections and on the inauguration of the president. It was very important that this inauguration took place following the decision of the independent court.
Ukuba nguye onqobileyo kuqakathekile ukuthi alungisise izinto eziningi njengokutsho kwakhe ukuthi eliZimbabwe seliqala kutsha.
Egcizelela kulokhu umula uthe amazwe anjengeZimbabwe aqakathekile ukuthuthukisa ubudlelwano lamazwe awenzekazi e-Afrika ngoba linabasakhulayo abazimisele ukusebenzela intuthuko.
Germany and Europe have a great interest in stability and peace in this region and in this country. And that is why we are building on the implementation of the reforms that have been announced, and we will support the government of Zimbabwe, especially to implement measures that will improve the situation for people in rural areas.
Germany, lezwekazi le-Europe, liqakathekisa ukuthi kube lokuthula e-Africa. Kungakho-ke sizasekela eleZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokukhululeka emakhaya kwezokulima nakwezinye nje indawo.
Ekhuluma ngemva kokuhlangana lomula nekhula lakhe owemele uhulumende weZimbabwe umnumzana Patrick Namasa uthi bakubona kuqakathekile ukuthi iZimbabwe iqale ukusebenza namazwe omhlaba wonke. EleZimbabwe selile minyaka eminingi lingasebenzani namanye amazwe entshonalanga ngemva kokuphiwa izijezo zomnotho, kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwawusethembise ukulungisisa lokho. Ngimele sithu sovele ngiseHarare, ngiwuGibson Mbebe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe abaphathintambo bengatsha zikahulumende abatsha, hatshi labo abehlulekayo phambilini. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasbandi.
Iningi alisudiseki ngempumela yokhetho, kodwa selifisa ukuthi kusetshenzwe lo hulumende omutsha. Umnumzana Leonardo Litshe ngomunye wabo.
Ma-elections asephelile manje sokuvotiwe. Safanele sibone ukuthi kwenzakalani. Sifuna ukubona ukuthi umnanga kuzayenzani in the next 5 years before the next elections, because kube sikhuluma ngamavoti ukuthi this and that now akusasebenzi. Safanele sibone the way forward.
Bathi ekukhetheni uhulumende wakhe kumele akhangele la kuzizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe. Umnumzana Munyamuza ulomlayezo kumongameli.
Xa sesenza icabinet yakhe akhangele abanye abantu aba outside the country, angakhangeli la abantu okudala esebenza lawo. So sidinga ukuthi angakhangela even la abantu abaku-diaspora nje, ahlanganise labantu abatsha ukuthi kukhanye ukuthi kuzimisele ngokwakhilizwe.
Umnumzana Khumba Umlilo uyagcizelela.
Khangeleleyo ukuthi ekhethe ikhabhinethi eqinileyo, ikhabhinethi elabantu abakhaliphileyo esingakufuniyo ngamakhehla lana aboChinamasa, aboParirenyatwa, SK Moyo, ngabantu osekukudala baphelelwa ipenda labana ebabantu ababuyisela eZimbabwe emuva. Akhethe ikhabhinethi lathi ezathi masiyibhekile sifone ukuthi hayi lapha usiriyasi lo baba lo.
Umongameli Mnangagwa ufake izithembiso eziningi egcotshwa ngesonto edluleyo. Umnumzana Adabel Vodloza uthi ukhalela ukuthi uMnangagwa agcwalise lezo zithembiso ngohulumende azamkhetha.
Sikucelayo ukuthi nxa esikhetha ikhabhinethi yakhe ezamsebenzela, ekhethe abantu abahambelana lento azithembisayo abazazenza izinto ikakhulu, in particular cela abazaqinwa nge-devolution kuma various ministries abo bengakhulumi nje ngomlomo kodwa benze
abantu abaningi bakhangalele ukuthi uhulumeni nekamnangagwa uzagcwalisa na izithembo zakhe zokuthuthukisa umnotho uqeda udubo lokusilela kwemali ukutholakala kwemisebenzi ezemfundo kunye lezempila kahle ngimele Studio 7 eLondon igama lami Ezra Jesus Banda.
Ukusenjalo asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva exoxa lo Chris Kande weStudio 7 ngodaba lwecabinet.
Okucathekileyo masiza lolu daba ukuthi kufuze sibe kwazi ukuthi thina icabinet ivunjwa ngama MPs avethiwe. Yikho ke ukhetho lolu lwenze ukuthi kube lama MP amatsha. Bona laba bengamameli abangabameli bephalamende yibo abantu abatsha sizababona abanye benikwa izikhundla ngoba singananzelela ukuthi kule abayethi public service ukuthi sokugcilwa ngendaba yokuthi abantu abaleminyaka edlule 65 kufuze betshiye umsebenzi. Yikho ke lokhu kuyabe kufuze sikubone kusenzakala njalo la ku cabinet yabe izakhethwa. Ngoba kufuze kube le cabinet yabantu abazenelisa ukuthi bencedise umkhokheli welizwe ukuthi yenze izinto ezintsha ezehlukenela lokho kade sikubona ngemuva.
Uzafaka yini abanye abantu abangekho ebandleni lezano PF abafana labo Nkosana Moyo labanye abanjalo esike sezwa lapha lalaphayana ukuthi bengaphoselwa phakathi?
Lokho kungayenziwa kumbe kungeke kwayenziwa kodwa mina mbona kuyinto emqoka engayenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili ngoba uma senza njalo kuyabe kusenza ukuthi sitshengise lokuthi sinika abantu izikhundla ngenxa yokuthi benelisa ukuqhuba umsebenzi hathi ukuthi bavela kuliphi bandla ngoba osokuqhakathekile kathesi kubuso wombuso wethu lo ukuthi sitshengise inguquko yokwenza izinto. So ngibone ngazani mina kungabe kuyinto eyabe yamulekelekile.
Lo mnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Iziqondiso zeMelika ngokuphathelane leRussia yikwehlisa amathuba okuthi lelo lizwe libe loqalo lokusungula ukulwisana kwamazwe omabili. Ukuzivikela kulokhu iMelika izimisele ukuqinisa ezomvikela uqinisa imfundiso kwabebutho ukuba lezikhali ezingamelana lele Russia lokuqinisa ezomnotho lezombusazwe lokudlelana lamanye amazwe ukuze libe labangani. Iziqondiso zethu ngeRussia zigcile ukuthini siyakwazi ukuthi ukudlelana kwethu lalo kumele kusekelwe libutho lezomvikela eliqinileyo. Kutsho umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamazwe Eurasia uWes Michel ekhuluma edale lePhalamende uqhubeke ethi ngakho ke sesenelise inkinga zokwehliswa kwemali okumele yabelwe uhlangothi lwezomvikela saqala njalo uhlelo lokufaka imali eningi emsebenzini wokulungiswa kwezikhali zenuclear sacela amabhiliyoni angaba lishumi lanye amadollar $11 billion ohlelo olwe European Deterrence Initiative. Sisebenza siphakathi komanyano oweNATO wona obuthanisa amabhiliyoni angamashumi amane amadola $40 billion yokusebenzisa ukuvikela amazwe aweEurope. Uqhubeka etsho njalo uDr. Mitchell. Elemelika lisebenzisa izijeziso zenotho lokukhulumisana lenelise ukusebenzelana lamazwe angabangane aweEurope ukuvimba umongameli Vladimir Putin ukuthi angabe lempiko zokudala umonakalo emhlubulweni oweEurope. Lalo bayelemelika lethilela izijeziso zenotho eleRussia sikubeka sobala ukuthi sizimisele ukuhlala phansi sikhulumisane leRussia, kutsho uDr. Mitchell. Kwele Syria, uDr. Mitchell uthi sebephumele indlela zokuvimba ukulwisana kwabebutho lalelo lizwe lelemelika. E-Ukraine uthi sebezamile phansi komeli weMelika elizweni lelo u-Ambassador Kate Volker ukubona ukuthi eleRussia liyalandela iziqondiso zesivumelwane eseMinsk Agreement. Kodwa ke konke lokhu uthi kulakho ukuphumelela nxa eleRussia lingazinikela. Elemelika likhanya liphumelele emizameni yalo yokuqinisa ubudlelwano lokusebenzelana lamazwe aweEurope afana labo Ukraine, eGeorgia lamanye. Ethi kunje sebethule imigoqo ekutholiseni izikhali zokuzivikela emazweni amaningi. La sebenza gadalala ukuxazulula ingxabano phakathi kweGreece leMacedonia, phakathi kweSerbia leKosovo ukuze amazwe aweEurope akhulumisane. ELeRussia letheswa umlando wokuphathisa amasotsha amazwe amaningi ayabe elempi zomdeni esipha wonke amagcele izikhali lemali ukuze emazweni lawo kungabi lokuhlaliseka. Ngakho-ke uDr. Mitchell uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuvimba uqalo lokuxega okwenziwa ngeleRussia. Kodwa uphange wathi iminyango yeMelika ivulekile ukuthi kukhulunyiswane, ikakhulu khathesi kukhangelelwe umhlangano wezomvikela wengcwethi eze National Security Advisors oza kwenzelwa eGeneva kwele Switzerland xa eleRussia lizimisele ukwenza njalo.
Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Uyalandela umculo kaJayz Maravini, umajaha wodwa Ndlovu phela esithi Ntombe Enhle. Likhumbule phela ukuthi wethula idlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambila ngolwesihlanu eBulawayo Theatre ngontuthu ziyathunqa. Umculo kaJayz Maravini esithi Ntombe Enhle. Likhumbule phela wethula idlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambila ngolwesihlanu eBulawayo Theatre ngontuthu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.